Siyabonga ejonga lo standekile li tshona njani nthwakazo muhle ikutivana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umuntu ongene eChurch wadubula abantu abazikhonzelayo eChurch, edubula abantu abamnyama kuphela eChurch, abantu abamnyama angene kuyo yine umuntu olikhiwe omhlophe. So uba umuntu omnyama lapha eAmerica sokusesabisa, ungabona ipolisa likumisa uyathithibala kakhulu. So awukwazi ukuthi okuza kwenzakala kuyini next ngoba ungumuntu omnyama.
Inengi eMelika lokho lithithibele phezu kokubulawa kwabensundu abayisishiyagalolunye ekade bethandaza esontweni esigabeni seSouth Carolina.
Sezindawo esezigqagqathekile ukuthi abantu sibemele start thinking about them, ukuthi sivule ama-hubs abe maningi, kungabi dependent only on one space ukuthi ngavala amathisa asakwasidayinga, kube lama-spaces amaningi, yikukwakha i-industry.
Abakumsebenzi wokuzilibazisa okulibazisa uZulu bakhuthaza ukusungulwa kwendawo ezizwayo abangasebenzela kizo. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu leCholocho Great Sounds lona elethule idlaladelalo lakuqala nyakenye elilesihloko esithi impilo yinkinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inengi eMelika lokho lithithibele njalo lisola kakhulu ukubulawa kwabensundu abakade bethandaza esontweni esigabeni seSouth Carolina ngowesilisa omhlophe uDylan Roof oke waphuma kuFacebook egqoke izigqoko ezilemfanekiso yamaflag eRhodesia leSouth Africa kusabuza ohulumende bobandlululo. URoof usezandleni zamapholisa njalo ubikwa isithi uyabazonda abantu abensundu ngoba bayadlwengula abesifazana njalo sebefuna ukwenza ilizwe leMelika elabo. Umnumzana Clay omela isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abensundu emhlabeni jikelele December 12th Movement International Secretariat utshele Studio 7 ukuthi isenzo sikaRoof sitshengisa ukuthi ukholwa kubandlululo lwabantu abensundu olulokho lusenzakala emazweni afana leMelika lapho amapholisa ayake adubule njalo abulale abantu abamnyama abangahlomanga. Ukuze sicubungule lolu daba asizweni umbono kaMnumzana Dumaphi Mema, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe eMelika, i-Association of Zimbabweans Based Abroad.
Khanya ngani ujahalo inhliziyo yakhe besimnyama le nzondo sibili zonda abantu abamnyama. So kuyatshengisibana ngumuntu nje ongathandiyo abantu abamnyama, ofuna abantu abamnyama bahlale bevandezelwa, akabafuni lapha eAmerica. Ukukhuluma kwakhe ukuqalisa impi yokuthi abamnyama labamhlophe balwe njalo abamnyama kababuye lapha bavela khona.
Engabe kuthethe ngapi lokhu? Ubona ingani abantu laba, abantwana laba abakhulayo bayizuza limfundisi yokuthi beqhubekele phambili ngalokho okwakusenziwa kudala lapha e-United States kanye lakho e-Africa okobandlululo?
Ushahalo indawo akhulele yona bayithi kuse-South ngapha e-America, Southern America, yindawo okwakusenziwa khona i-slavery kakhulu. Abantu abamnyama bebulawa kulama-organization kuthiwa ngama-white supremacist, abona abantu abamnyama hayi abantu abakhangelelwa phansi abafuneki. So ekukhuleni kwakhe I think bebona efunda ebantwini abadala njalo lezinsuku abantwana bayabala kwi-intanethi lapha. Nxa engafuni ukuyadinga information uyayithola about iRhodesia, ukuthi iRhodesia amakhiwa ayesenza nabantu abamnyama bale njalo e-South Africa, ubona amakhiwa ayesenza nabantu abamnyama. So I think ubekwazi akwenzayo lapha thi sihlala khona semadolobheni amakhulu emadurubhu lamakhulu sokulabantu abaningi asebefuyile abavele emazweni athiyeneyo abamnyama abavele e-Asia avele e-Middle East sokuhlangene sokusiba ngcono kodwa kwakhona abatshengisa ulibandlululo even kunjalo uyakubona nxa ungena kuma-restaurant udinga ukuthi udle wangena ezitolo uyabona indlela abakuphatha ngayo ungena ebhenki indlela abakuphatha ngayo emsebenzini khona indlela abakuphatha ngayo bakwenza ubandlululo lakhona lucacile kodwa uyakubona ukuthi ubandlululo ungaphuma emadolobheni amakhulu siye emathawuni amancane lapho-ke ku-very clear bakwenza egcekeni ukubana abantu abamnyama sebafuni kababuye lapho abavela khona
ngemva kwalesi sehlakalo ungathi abantu abamnyama bayesaba yini
ukuba umuntu omnyama sokusesabisa lapha eAmerica insuku zonke one nxa ukhumbula kule izehlakalo zamapholisa ezidubula abantu abamnyama kube yona lesanzukwenzakala few days ago umuntu ongene e-church wadubula abantu abazikhonzelayo e-church edubula abantu abamnyama kuphela i-church abantu abamnyama angene kuyo yine ngumuntu olikhiwe omhlophe so uba umuntu omnyama lapha e-America sokusesabisa ungabona ipholisa likumisa uyathithibala kakhulu so awukwazi ukuthi okuza kwenzakala kuyini next ngoba ungumuntu omnyama
lo ngumnumzana Dumaphi Mema isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe eMelika i-Association of Zimbabweans Based Abroad obekhuluma ecingweni lo sithandekele emhlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Umchuchisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana selandule imbiko ethi amantombazana aleminyaka elithiyomi lambili kumele aphiwe imvumo yokuya emacansini lokwenda. Lembiko ethulwe liphephandaba leThe Chronicle ithi uThomana utshele intatheli zindaba yaleliphephandaba ukuthi amantombazana amanengi aseleminyaka elithiyomi lambili kawayi esikolo ahlala ezindlini engelalutho alwenzayo okungenza kuhle ukuthi azendele. Iphephandaba leli lithi uThomana uthi imthethwandaba kayiphosisi ngokungabophi abesilisa ababe beye emacansini lamantombazana aleminyaka engaphansi kwelithiyomi lasithupha ngoba amantombazana la ayabe evumelane labesilisa laba. Kodwa uThomana utshele iStudio 7 ukuthi limbiko kayisiloqiniso ngoba umthetho kufaka mgceke ukuthi kulicala ukuya emacansini lontombazana oleminyaka engaphansi kwelithumi lasithupha.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abaphila ngokuthengisa esitaladeni eHarare zithi kazibona ukuqhakatheka kokunanzwa kwelanga labasakhulayo ele Day of the African Child ngoba iningi labasakhulayo lingela misebenzi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wenkokheli zenhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa owenzelwe eMedia Center wokubonisana phezu kokungenziwa ukulungisisa udaba lokwanda kwasebephila ngokuthengisa. Lezi nhlanganiso okubalisa eZimbabwe Informal Sector Organization zivumele nokuba abalahlekelwa yimiphefumulo laba kwakungontanga njengabo ababelwela amalungelo abo. Abasakhulayo babikwa kuyibo abaqhubeka bebhekana lobunzima uhulumende engela macebo okusilungisisa isimo esesibangelwe yikungami kuhle kwezomnotho. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kunje abajayibo abaningi abathengisa izitaladeni ngokuswelakala kwemisebenzi kungakho kabasiboni isizathu sokunanza lolu suku.
Kwakule themba elikhulu kakhulu ukuthi by now uzulu ka-Afrika ngabe sethuthukile, ngabe sekhululekile kwezembangazwe lokwazenotho. kodwa siyabona ke lapha eZimbabwe umzekeliso ocacayo ukuthi asikakhululeki kwezenotho uhulumende bethu behlulekile phezu kwalokho sebebuya futhi sebegijimisa abantu abazama ukugcina izimuli zabo ngendlela abangakwanisa ngazo njengokuvenda and so on and so forth kuyasidanisa thina lokho.
Umkhwanazi uthi makungakhangelwa njengodubo ukuthengisa iziteladeni kodwa luhluzisiswe ukuba kuyini imbangela ngoba lokhu kuveza isimo esingamanga kuhle kwezombusazwe. Uthi kunjalo endaweni yokunanza lolu suku abaphila ngokuthengisa bengabahlalela evalweni bengazi ukuba kuyezalwa nkomoni lapho lolo suku lokuba basuswe endaweni abasebenzela kizo lusondela.
Kutshengisa ukwehluleka kwahulumende wethu weZANU-PF ukuthuthukisa ezenotho ukuze abantu bathole imisebenzi lamanye amathuba alesithunzi okwenza ukuthi bagcine izimuli zabo. As a result abantu sebesezitaladeni sebethengisa konke abangakwanisa ukuthi bakuthengise and the khonapho still siyabona ukuthi uhulumende silayo kalasinikele abantu usefuna ukuxotshanisa abantu. Thina njengeZimbabwe Informal Sectors Organization sithi hayi abantu abangaxotshaniswa, akukhulunilenyelwane kulungisiswe lapho uphambaniseka khona, ikakhulu sikhangele ilungelo labantu lokuphila ngoba le yindaba yempilo yabo, yikho lapho abathola khona abakuthwala bephathela abantwana endlini. Ayisiyo into yokuthi ngapho nguthanyela ungathi uthanyela izibi, kufuze kuhlalwe phansi kubonisanwe kulungisiswe indlela yokuthi abantu laba bafakwe ezindaweni eziraithi in a proper and in a more human rights based.
Inhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa ezitaladeni laba okubalisa National Association of Vendors Union leyeZimbabwe Informal Sector Organizations zithi kuyinto edanisayo ukuba abasakhulayo abaphatheka kuleyo mizabalazo yaseSoweto kule South Africa yokulwela amalungelo abo bafelize ngoba kungekho kuzinikela kwenkokheli ukulungisisa okwabenza bazinikela imiphefumulo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Livetalk lamhlanje sikhangela udaba lokukhwezwa lokwehliswa kwentengo yokungena egedeni ukuyabukela imidlalo yenguqo inhlanganiso yeZifa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Aba kumsebenzi wokulibazisa uZulu bathi kumele kusungulwe indawo ezizwayo abangasebenzela kizo esigabeni esijiyeneyo zelizwe ukuze imisebenzi yabo ithuthuke njalo ibe lesithunzi. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso emela abakulo umsebenzi e-Atelier Network uMnumzana Mandla Ncube uthi uhlupho lokusilela kwendawo zokusebenzela ezamavenu ezikhathaza abakulo umsebenzi eZimbabwe luqhubeka luqhela kulandela ukuvala kwendawo eyayidumile ngokubasiza abahlabeleli labanye-ke abakulo umsebenzi edolobheni leHarare eBook Cafe.
IBook Cafe bekuyiyo esingathi i-center yama-artists owakhathesi hhayi maybe sokusela opakarepaye kulabo chipao but within ICBD akusela ngoba ICBD kulabo kuhlangana khona abantu abaningi. IBook Cafe bileta ama-artists amaningi from other countries to collaborate lapha. Khathesi nxa indawo isivalile asakwazi ukuthi sokuyahamba njani.
Uthi lindawo yayiphathisa kakhulu abakulo umsebenzi abagweqela labaculi besifazana abafana labo Tshoni Somarayire, Dudu Manenga, Hope Masike labanye ukuthi ukuvalwa kwayo sokuthiye indawo ezingatsho lutho ezifana lePakarepaya leChipao eHarare ngesikhathi ama-artist efuna ukubona inani lazo liqonga. UMnumzana Cyprian Tazaruro omela iBulawayo Publicity Association uthi lolu dubo alukabilubi kangako kobulawayo ngoba i-council yalelo lopo ilokhe isaluphethe kahle njalo isebenzelana lezakhamuzi ukuba lukhanjiswe kakuhle.
City Council yethu yakobulawayo ilama hall yanika ama artists ukuthi kona nanzi indawo zokuthi kona le riyesele kungalantengo ebhadalwayo kodwa uma sebesenza anye ama shows yiko lapha ubhadalwa khona kodwa ama results indawo ziningi kulama youth clubs yasaniwa ama communities ukuthi community enje ranani iholwe nje and then ama artists bahamba bekhuluma la leyo community ukuthi kona hachi sicela indawo yokuriyesela uma sibalatha ubulawayo kakuyandi konke lokho.
Umnumzana Thomas Brickhill, umqondisi weBook Cafe, utshele umsakazo ukuthi ukuvalwa kwayo kubangelwe ukusilela kusekelo lwemali. Ethi lokhu elethemba lokuba angaphinde ayivule leya ndawo noma kungakacaci ukuba angakwenza kanjani. Embikweni esithunyezelwe inhlanganiso yeNational Arts Council, linhlanganiso itshengise ukukhathazeka okukhulu ngokuvalwa kweBook Cafe, isithi ilesifiso sokukhulumisana lenkokheli yayo ibisibona ukuba ingaphathisa ngayiphi indlela. Uncube uthi bayamukela njabulo limbono ye National Arts Council ethi osokudingakalayo eZimbabwe ikuba kubunje indawo zokusebenzela kwabakulu umsebenzi wokulibazisa uzulu ama hubs okusebenzela emanengi kulokusebenzela kundawana ezingatsholutho
indawo ezinjengama hubs sezindawo esezigqaqathekile ukuthi sibemile start thinking about them ukuthi sivule ama hubs abe manengi kungabi dependent only on one space ukuthi ngavala amathisa asavastying ngapi kube lama spaces amaningi yikukwakhi industry kwakhi industry to have infrastructure kwakhi industry is to have ama artists abele ndawo lapha basebenzela khona
uthi lokhu kuzaphathisa ukuba imisebenzi yeart ingameleli indawo ezilutshana kuphela ama artists athi indawo aziseneli njalo ezitholakalayo siyabe zidula zibiza imali ephezulu abangenelisiyo okungacina kubulala intuthuko yemisebenzi yabo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yeZifa ithi sehlise imbadalo yokubukela umdlalo weqembu lesizwe lama Warriors leqembu leComoros ngesonto enkundleni yeRufaro eHarare. Imbadalo le bekuthiwa iza kuba i-$3 ngamuntu. Isikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi balethemba lokuthi iqembu lama Warriors lona elabhuqa elakwele Malawi ngeviki edluleyo lilakho ukunqoba kumdlalo walo wenkezo yeChan.
Ye, emutshele uZulu ukuthi umbhadalo wamaWarriors ehlangane Comoros ade uyi $3 rest of round, $5 grandstand, $10 VIP. Ngumutshela uZulu ukuthi umbhadalo osesiwehlisile suyimpondo $2 rest of ground. Sifuna ukuthi abantu babuyelane ngeground, sifunda abantu babuyelane ngakhulu eground basupport i-team ye Warriors. Yikho sehlisile umbhadalo lo waku $2. Siwehlise namuhla nalo sicela uZulu babuyelane ngakhulu basupport i-team ye Warriors.
Sike sezwa ukubana kule ndubo ezithile ikakhulu ezibangelwa ikusilela kwemali ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yeah, lelo liqiniso ngicela sibili njengamadola embuzi hlaba sikukhuluma lokuthi izifa yona ngokwayo ayisiyo company ebithi profit ikampani ephila ngosizo elithola kuhulumende usizo elithola kumakampani kodwa asenelisi ukuthola usizo uhulumende ngalezi nsuku ngokwazi kwenu umkhono welizwe sinciphile uhulumende sesihambe kuye la uhulumende wase wathi hayi madoda umncedile ngiyafuna ukulinceda kodwa lami ngithele nzima nginama problems lami umkhono welizwe unciphile kodwa uhulumende ngeke asincede kodwa uncedo lwakhe siyalubonga kakhulu loba nje kusiba lamanye ama problems nje ukuthi asoze sinelise ubapha okuyabe kufuna la Maoria.
UXolisani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yeZifa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eHarare. Soku isikhathi sencwadi zenu linabalaleli elisithumela zona. Siqale ngencwadi evela kuLamek Ncube othi linjani basakazi beStudio 7 ngapha siziphilele umqando kuphela ngicela libingelele umama unakagcina umuzi lobaba. Silethemba balalele abazali bakho Lamech. Kuzoba lale incwadi evela kumlaleli othi salibonani basakazi bezindaba zeZimbabwe lisakaza likhona ngapho eWashington DC. Ngilesimanga ngomgabe ongalanhloni ngelizwe lakhe elingelamali oyabe lokhe siya kuba lixhakela kwamanye amazwe. Ilizwe leZimbabwe liyayangisa ngokuswelakala kwemali iyalo. Lokhe lagcina ukuba le mali yalo ngomnyaka ka-2006. Eletha ama-burial check kathesi alisela yona le 1 cent yalo. Mina ngithi iZANU-PF kayizame ukudedela emuva ukuba sesihlalweni kungene abanye. Ngiyabonga, igama lami ngingu-John Ngwenya osekhezi. Hayi, siyabonga John. Balaleli, qhubekani lisithumela incwadi zenu lisazisa ngokwenzakala esigabeni zenu elizweni kumbe libulise izihlobo labangane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ithi Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi ubhokile. Woza Woza Friday, my sweetie.
Woza Friday lamhlanje sileqembu lecholocho Great Sounds lona elethule idlalatelalo lakuqala inyakenye elilesihloko esithi impilo inkinga.
Awunazo ke seyifikile icholocho Great Sounds madodi izokuza lapho ohamba lugege ngempilo zabanye.
Impilo yanamhlanje yona isenzi magita bafufu ayo le corruption edweliswe lonke.
Kungoma le abafana becholocho bakhala ngecorruption yona abathi isitholakala ngitsho lasezibhedlela osokwenza abampofu badle imbuya ngoluthi.
Ngisho khona emtholampilo ungasibona utholwa yibungula bathi imali phambili imali.
Iqembu leli libunjwe ngo-2013 ngobulisani Maphosa labangane bakhe uThamsanqa Sibanda, uBrian Nyathi loPhakamani Ndebele. Lile ngoma eziyisithupha lelidlalade njalo zonke zinambitha okoluju lwenyosi. Asizweni le ethi umona. Umkhokheli weqembu uBulisani uyachasisa isehlakalo esenze waloba lingoma.
Ngikhuluma isehlakalo esiyezangehlela lana ngingagulelwa ngumama wami. Usithi uyagula kakhulu wagcine engasaboni emehlweni-ke. Ngizalo nobaba ngingasenayo emhlabeni-ke. Umama ube ngumuntu osebenzayo, osebenza kanzima nje esondla nje sonke la ekhaya-ke. Hayi, waseyagula-ke, impilo yasiqala ukuba nzima-ke. Lapho yiyo le nto ebesikhala ngayo kakhulu.
Kulale njalo ethi isinamuva. Aku uzwe ubuciko beziginci kule ethi unembeza.
Ufiko tini kubaba wena mdlengulo dlengula bantwana basakulayo.
Kubalandeli ubulisani uthi qhubekani libaxhasa ngokugcweleyo abafuna idlalate leli kumbe ukuxhumana labafana betsholotsho Great Sounds. Nanzi inombolo
081054 9201, nale ethi 071 054 9201. Naku Facebook ke ngiyatholakala ukuthi ngingubulisani Maphosa noma i-Facebook page yethu ethi Tsholotsho Great Sound, uyakhona ukusihlola lapho noma kule number ethi yona 081 74 50 95. Kube ngasihlola lapho.
Baphuma enkundleni ngale ethi sivikele Friday bekungabafana betsholotsho itsholotsho Great Sounds behlabela ke kamnandi. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inengi eMelika lokhu lithithibele phezu kokubulawa kwabensundu abayisishiyagalolunye ekade bethandaza esontweni esigabeni seSouth Carolina ngomhlophe othi uzonda abantu abensundu. Abakumsebenzi wokuzilibazisa uzulu bakhuthaza ukusungulwa kwendawo ezizwayo abazasebenzela kizo. Njalo kuHoza Friday bese leqembu leTsholotsho Great Sounds kwanele okwalamhlanje mdwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lweLive Talk, libe lempela viki elithukela.